angawona eZimbabwe kulesekelo sombuso esikutshela ukuthi kumele ujoyine ihlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excited ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions iziqa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla lezanu PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa ke ilanga zathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani lonazibani sebaphendukelana njalo. Kuliqiniso ukuthi zenkhothozi izanu PF yenze there, but abantwana kwenja kababona ilangeli lodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi nami kulokunye engikubukayo okungaso necessary ukuthi ngikukhulume ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni amamuhebuthi leadership yenzileyo.
Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubona kukuhle kubandla lezanu PF?
Umbuzo wakho unjimangani, umbuzo kuyafana ukuthi ngithi wena endaba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulengothi kwe-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla ambona kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi kwenze soso. Mina wathi amsayi ukuthi sekile sikhathi eside ku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akulanto engiyi-achivileyo opposition politics, ngiyaphikisa nje ngokuthi so ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le esisele 15-20 years ngokuthanda kukaNkulunkulu kube kunye engikufisa ukuthi ngikwenze ngiku-government, ngcono ngihambe phansi kombuso kababa uMnangagwa ngiyosebenza nabantu bakithi, abantu bebhinga, abantu besitongeni, abantu beZimbabwe. Ama-opposition yeZimbabwe nawe uyavumelana nabo lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition. Abantu they are no longer following i-opposition, sebelandela abantu. Manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu, silandele i-politics.
Siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla leZANU-PF bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe, liyephula ilungelo loluntu. Uthini ngalokho?
Ukuthi abantu batho njalo, but ungakhangela ubaba uMnangagwa ukuthi uthini, unokuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, nyike nobakhona abantu bayo. So asincedisaneneni ubaba uMnangagwa lapha khona, simncedisenane lapha esisuka ku-opposition, sifake khonokho amandla ethu esilawo from opposition, sisebenzelayo ubaba uMnangagwa phansi kwakhe, sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesinye isikhathi awuzuzi lokho kumele uzuze.
Sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu. Kuyini elikwenzileyo njalo lesikhundla yini? Uza kwenzani usuka lapha?
Namhla izindaba yokuthiwa it's a welcome kuZANU, njengoba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU, ukuthi ngilesikhundla kuZANU athi kumele ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe ne-5 years eyimemba. Lami, I'll be patient up to the right time.